Kanelo koko be tunamasiwa be tete la malo
be
namasiwa we
namasiwa
o akusenziwe manje
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba oluzima kakhulu udaba lokudingela abantwana umtshado ngiqhubeka ke lamhlanje ngilonkosazana Isabel Dlamini lomnumzana Matthew Nketa usabhuku eGweru
ngesilayo lapho ikuthi obabakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha into esilayo abazali bathona besemsebenzini abantwana bathona bebodwa siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo so abantwana bagcina sebelamanye ama-culture akwezinye indawo so ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha la masiko bagcina le siko selingasafanani lela ekhaya ngoba ngapha into zakhona zithiyele inkinga enzima
pho-ke baba Nketa ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje onje onje
khona lokho sekuya kufiphala kucasha babadube lomphakathi kodwa thina esikhuthaza ezamasiko sithi omakazi munye ngamunye muntu ongubabakazi lapho akhona sathathe indawo yakhe umntwana osemazweni othi babekazi kuwe wenisele lapho eZimbabwe lungisisa batshayele ucingo ubatshele ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so ukwenzela ukuthi wena babekazi ungazali unecala empilweni futhi abantwana balahleka ukhona dlala indima yakho wonke umuntu ongubabekazi enze okwakusenziwa kobabekazi bakudala o-ani
Madlamini so-ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo pho abantwana bazasilela ngaphi ukwenzela ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo
silenkinga enzima yikho ngitsho nje ukuthi abantu abethu bagcina sebehamba babe befisa ukutshada but ukuthi behlanganela labantu abangatshada labo kunzima yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba ukuthi okunye ukuthi baphenduke bezekhaya bengakwazi ukuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba ukuncediswa bayakufuna labo bayakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali nxa ukwazi ukuthi kulomuntu othembekileyo kule jaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntwana bantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane abafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yibo babakhombisa babesilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagijima amankosazane esilungu so omama besale bengasela bantu nabantu begcine bengasela majaha othi bechade ngawo so silenkinga inkinga enzima le esilayo
ye siyambuza uMadlamini kodwa isikhathi sesiphelile so-ke njengoba-ke esitsho lapha-ke uMadlamini baba Nketa esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo pho-ke kuyayenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona ngicela ushaya ngamafitshane sibili
bakunikeze umuntu indawo yakho ubabekazi wayengubabekazi noma umntanakhe kamnewabo elandani yena ubabekazi lapho esigodini katshelwe ukuthi umntu akanewenu ngapha usefuneka usebona umuntu wakhe ubabekazi adlale indima yakhe kabangathiya ngaphandle kunjenje kubonakala nje ngoba obabekazi yabo sebegoqa izandla ngoba lokuthiwa kabasatshelwa katshelwe noma engumyanga katshelwe adlale indima yakhe enjengobabekazi egumeni
ye phose lokugcina Madlamini ngamafitshane mama
nami ngiyavumelana lo baba into esingayenza ukuthi kunje lapho obabakazi ihlale nabantwa bethu sibakhuze but labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangatshada nabo ngoba imitshado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiywa bengelaboyini kunzima abantu iy'ngane zikhula zingelabazali
okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGweru oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kanela obaba mkhulubabelobologogo kanela ezinye ziziyowagcina amasiko kanela amanye amazwi bayawagcina amasiko owakusenziwe mandla Salulande.